umongameli Mnangagwa ubethanyela emzini wokuwazana phansi kohlelo lwakhe alezanye insuku zokuqala zenyanga lapho abantu abahle bawuhlaba umkhulu umkhosi bememeza becela ukuba abasize ngenduku ababhekane lazo. EleZimbabwe libhekane lomumo womnotho odlamalangabi nanko phela ukudla kusathengeka ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kuthi le mali ezifunakala ezibhedlela nasezikolo abaningi bengazenelisi. Ekhuluma kulumbuthano Mnangagwa ukhuthaze abakade bekhona ukuba bame ukudla inyama edodokotela bathi kayilungelanga impila kahle.
Nyama kwa mulimo ndio unatipamana bana na doctor.
Lifuna inyama imibhida ye odokotela bafuna lidle imibhida ukuze lihlale lingabantu abaphilile. Inyama ayilunganga bani, mina ngilalela odokotela yikho ngizidlela imibhida.
Engaqedi ukukhuluma uMnangagwa uzulu uhle wakhala njalo ngokuswelakala kwemali yokubhadala indleko zezikolo okulapho athembise ukuba izikolo zikahulumende azoze zikhweze imbadalo.
Ngibala emaphepheni uminista uthi kabakhwezanga indleko zezikolo, yikho engikutshelwayo bathi kabakhwezanga. Ngizathuma abantu bazwe iqiniso, izikolo zikahulumende azizange zikhweze. Ngizwile izikhalazo zenu esenyama lesezikolo, sizakuya kukhangelisisa lokhu.
Ingcwethi echubeka ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukuba uzulu uthwele nzima kungakho usezimisele ukuthatha loba yiliphi ithuba ukumazisa umongameli.
Nxa uMnangagwa engumuntu ohlakaniphileyo eqalise ukubona ukuthi indlela zimbi phambili ezinuke amakhwapha elungisise ilizwe, ngoba kuzabe nzima ukubana ekwanise ukuqhubeka ebusa abantu abalambileyo, kuzayenza ukubana kube lokuhlukuluzeka lokugenqulwa mhlawumbe kombuso wakhe. Kuqakathekile ukubana belungisise indaba leyo ukubana i-economy i-stabilize.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Mabhena webandla leZimbabwe Communist Party. Yena othi njengebandla lokhu kutshengisa ukuba ilizwe sekumele libe lenkulumo ezihambekayo ukulungisa induku zikaZulu.
Lokho okwenzakale kumongameli Emmerson Mnangagwa lapho abese ekuwazana kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe balambile, abantu bayahlupheka kakhulu, akulamithi ezibhedlela, abantu bayehluleka ukuhambisa abantu ababo esikolo. Kutshengisa ukuthi selokhu wangena embusweni sehlulekile ukuthi agcwalise lokhu akuthembisa ekhethweni ukuthi yena bazokwakha umnotho weZimbabwe. Thina-ke njengeZimbabwe Communist Party sithi uMnumzana Mnangagwa njengomongameli kumele abize umhlangano lwesithi National Economic Dialogue, kukhulunywa kabanzi ukuthi kungakhiwa njani umnotho weZimbabwe.
Abasekeli bebandla leZANU-PF akade bekhona exukwini labantu akade bekulolu hlelo bathi ukukhulumisana lababala ukuthi ungikhokheli ulalela izikhalazo zabantu kungakho uzalungisa izikhalazo lezi. UMnangagwa ucele uZulu ukuba agcine imizi ihlanzekile, wakhuthaza amakhansili ukuba afake amabhini okufakela izibi ukuze kungabi lengcekeza ndawana yonke kuvimbe ukuqhamuka kwemikhuhlane emadolobheni. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.